waku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 30 kuBandula 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso.
Abasaphothi sami sabona ukuthi ukwenze lokhu engani uyadlala.
Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla leZANU-PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabafuculuzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo eleMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya okwenzakale embuthanweni lo sixoxe lomhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kolwane Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impikitsha ku-social media abantu bekhuluma ngothando engabe bazithwa. Kodwa nempi singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye full force and la ama-activities e-MDC nganabantu ngani bokuthi balokhu behlalwa these days ithawuni yonke lapho amapholisi bebegcwele bebevala imigwaqo bezenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuyangena i-stadium. Lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngani sesukaze bakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapho enkundleni zokuxhumana zonezo o-Twitter labo-Facebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyeChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi bexoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphe ephelele ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba lama-interpretations amaningi. Abanye abasaphothi uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala. Njalo siyabona kakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi i-analyze lesi sigaba singatholanga efula picture ukuthi kwini kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Tswangirai kwakungani kulethemba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo ungani ithemba lokho lingekho, akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo. Ubona njani wena khona?
Ye, siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kube loku ngani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu and kwesinye isikhathi amaZimbabweans nawuthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. yabona ukuthi lesilama election lesilama by election khathesi yabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusiba lokhetho into njenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zezithi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninji ngoba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha ekayengena agijimisa abantu ngeva vele kwaba lama-demonstration. So ngaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imodi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.
Alo-ke ngumnumzana Kholwani Nyathi, umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMugabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla le-ZANU-PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hatshi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla le-ZANU-PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lakhe? Sixoxe lonobhala obona ngenhlelo zebandla leli umnumzana Obethe Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhanya kunjalo Gambe, iqiniso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende, ihlanganiso ekuhulumende ivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho. Konke kade bekwenza kade kuvunyelwana bathi njalo nxa sekwenzakele kutho ukuthi yinto evunyelweneyo, njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singazifaki khona.
Ye, manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hayi, lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi, kodwa uhlelo lolwakhali sengakatshoni. Kathe njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi sizakubamba njani, njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi isakhangela ukungcwatshwa kwakhe. Singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi sinike umnikazi esaphila. Kade sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala, sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthiwa ukuthi khona isifiso sezihlobo zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona. Ngingazi ukuthi kuyaphi yakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo. But ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Obethe Mpofu, unobhala obonwa ngokuqoqa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. Inkampani yesakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. Inkampani le ikhokhelwa umnumzana kulokashe Tagwirei owazakala ngelokuthi Queen Bee. Iphephandaba lakwele Bhilitane le Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuchotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundoda osusayo wenza idafeda. Undoda lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undoda lo osusayo akwazi ukubulala, akwazi ukuvusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayize. Ani ngoba i-Crop Motors iyo thenga izimota zikahulumende. Sakunda yibo ozigeleqe zakomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje make bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amareso nalawa angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu kumangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti seliwafrize. Kambe elizweni elinjengeZimbabwe elibenotho emangalisayo, namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Ecocash ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi, seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele elizweni le-AMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele. Kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi ahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayethengisela. Umuntu usekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abame bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka, i-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kubhukuthwa kule by-election ka-president lizabona ke abantu besiza ngobuningi.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi se-United Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla le-MDC alalelwanga ukuthengisela. UMalaba uthi ibandla leli lacela ukuthi liphiwe imvumo yokuthengisela emthethwandaba ongayisiwo kuwe High Court, kona kumele liye emagistrate court. Iphephandaba leChronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lunyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute, yiyo esifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salubonani, salubonani lonke. Mina bemfuna ukufaka nje umzekeliso nje. Angazi kumbe ngabe ngubeke right. Mina bembona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzipikithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho-ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100, lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller esenamabreki, ungayiyeka yeshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Into kumele sizipikithe khona-ke umzekeliso wami kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa osezihambele obebheka ifamily yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathwele nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasayo nje okuzayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka etshonile nje yena uzoncwaba ngani abantu abakhe kumbe ifamily yakhe? Umunye umuntu kakwazi nje njengamanje. Umgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli. Amakhofini adura ukudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa? Ngithe zipikithe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ingasela ama-break, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kulodubo olukhulu lapha madoda lina elingaphophesiya kwenzasi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda le. Angiboni ukuthi lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu ngithi. Ngingakutshela ukuthi thina kuya kuthi area khonapha i-4 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zonezi zamagetsi zaqhunywa ngamasele kusunguthoko. Le-2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zinama-4 charge za-next door. Asawazi abafijamile yonke into imile, computer sisebenzi sinkulu, lenkulu zakhona zizibuludu khonapha ethu. Amanzi laayabevaliwe bayenza lokhona kuthiwa water ration. Kunzima mazikabuthambanga, izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar tasikhosta ama-30 pound. Umpuphu oni, hhayi madoda, akula asizi ukuthi khona kuthini kunokuyigamba lokwakhona lokho ungaqhedakaliyo. Kuthulisile kutezi, sisizi-totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthela. Ngikhuluma nje khonapha sikudadness singamakhandla asenza, but part of it, defined part of it, izinto zona ezidura emashopu. Ungahamba emgwaqweni i-Special 5 avenue laphana athola ne-cheap price ithengiswa e-street. So ukuthi kuhamba njani vele kuloleli lizwe, hhayi ungathi lizwe nje lingabamakhokhela. Ukuthi senzeni kumbe kuzayenziwani angikwazi. Ngiyasonga ndihlukumeza.
Injani bakwethu, nitshona njani silonke nje? Mina ngikhulumayo uMthiso, ngikhuluma ngaseBotswana eGaborone. Ngikhangele ukuthi khona ngikhangele indlela okulashwa ngayo indoda labathi uRobert Gabriel Mugabe, umuntu owavusa iZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka. Namhlanje ngosebekwa sokuyisecret kuthiwa yisecret. Kuyintshengisa ukuthi abantu laba iRose Acker wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe etrima amaphathi abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni. Kusobala ngoba walile wathi umfazi wakhe, walaye umfazi wakhe esaphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe. Nangoliyo uyakufakaza lies ezikhulumela ukuthi bazathatha ama-private parts. Abantu laba sibuswa ngabathakathi, bayaloya. Uhlupho lwakithi luyi-one thina, especially siphuma ku-Southern Party. Sile problem ngoba siyabasapota. Nxa sebe ku-position kabasasikhangele, asivukeni bantu.
Sayibonani basazi sithe-7 kakhona mbiyele lukanonona wande Chris Gandhi, bonke nje Ray Shoto, Mike Hove, Blessing Zulu, uThungameni Nkomo, lonke nje lonke ngiyalingelela basakazi sithe-7. Injani khona ngapha e-America? Hayi ngapha indlala chathile, hayi inkayi kuyaphiwa. Ngithi mina ubaba uMongameli beza kukhuluma ngakho indlala ekhona ezweni. Ma ngikhumbula uMoyi uMgabe wathi ngaye sibone lokhu abatheli ukuthi ona i-national disaster. Sibona abantu sebehola izimali o-Christian Care, impuphu, konke kube uhlobo lwendiyana. Nenhlanyelo uMgabe wayesithena ayiphiwe wonke ogqoke liphi ibhathi, kodwa ubaba uhamba e-America, e-United Nations, akhulume ngama-sanctions. Ama-sanctions, akula ma-sanctions la. Ama-sanctions ayibusmith. Ngisebenze e-railways mina laphana, wavula i-corridor e-Beira, wazavula i-Rutenga, wakha ne-bridge, ne-big bridge. Yayibuye oil, ebemfayile ama-sanctions. Nempuphu ma kule ndlala, wayehoda i-Kenya, e-South America. Kanti bona behluka kwini labo bantu? Kela-ke uba abadala laba kantanganda umfana lo bakhulumisane uzondana kwabo, asikwazi thina sazi ukuthi sifelani, asazi labantwana abatheza emakhaya khona la kuba lobugebengu, sebebhema into ezidaka bahambe bebamba abantu ebusuku, sengene ezindlini beqhekeza. Hhayi bo, sicela usizi kakhulu. Nathi ngibuya uPeter Makombe, ngiyabonga kakhulu uba usehamba wahlola kwenye indawo. Nkosi Vusizi, lapha usobala nganti ngiyalalela lezi ndaba lamaphepheni. Wayengumongameli vayisi kaGabi uphezela Mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba azamsika abamajekiseni, kutho ukuthi la bantu amajekiseni bayasebenzisa. Hhayi bo, sicela ukuthula ezweni, sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations. Izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi, hawu ngikhwenya nami ngavuye enkaya izonika ufazi bantu. Hhayi, sicela ukuthula.
Ndivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi? Udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozimba yikho kanye ngoba uvele bekungabekwa mlungeli ukuthi alale lo nkomo e-Rose Acker, ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo uMgabe wamhlukuluza kakhulu. So hayi, mina ngimbona uMgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acker ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala nonkomo e-Rose Acker. Ngiyabonga.
Ye, hayi, lathi siyabonga. Yibo-ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi zona +1 202 465 0318. Njengoba ngitshile balaleli, siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane, ingadluli yona i-2 minutes, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni, ngoba nxa imide hayi siyehluleka. Siyabonga. Esikhangeleke indaba zangapha kwele Melika. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwebandla lama-Democrats eselikhweze udaba lokuthi uMongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela umongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden, onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Okwakhathesi kungathi mina mbonathi kusiqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kla ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa-ke kulokho kwakhathesi kungathi babambile mani xa ngikhangela iphepha abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi bayembona ngathi kuyabambile.
Manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela, kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga?
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi. Kodwa umhlaba uyabubonile ukuthi bavikela into engayisiyo. Mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika, kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota. Kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi ufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho-ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxeka abasoze bathola amavoti okwala. Ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa la ecingweni esedolobheni le-Texas. Amacaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma kaLinton Kwesi Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Isigqibela-ke uhlelo lotwe lamhlanje singakehlukani ke sikhangele-ke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulendaba ezifana lezendlu okuthiwa i-Blue Roof. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibane njalo kusasa sikhathi sini.